VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu omhlaka 24 Nkwenkwezi 2019 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli upresident ukhulumile nje wathi lo yihiro elingakuzwayo. Kutsho njalo lokho akulamtonga ongakwaziyo ukuthi udabengwa yiqhawe esibili. Hayi khona lokuqogelelwa eliyilo sibili ngemisebenzi yakhe ayenzayo.
Inkokeli yebandla lezanupf kobulawayo ithi umuyi uDr Dumiso Dabengwa liqhawe lesizwe elingabuzwayo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuzilibazisa wabadabuka eZimbabwe asebehlala eMelika oweZimex for 2019 uqale eChicago namhlanje.
Umculo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Emveni sengihlangene lomnye umfowethu ongiproducer owakuthiwa nguVirus, onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala.
Kuhlelo Woza Friday livikisi lomculi wengoma zomdumo o-hip hop osiza lobuhle Nkomo odume ngegama lokuthi Mrs. K. Inkokeli yebandla lezanupf kobulawayo ithi umuyi uDr Dumiso Dabengwa liqhawe lesizwe engalingathandabuzwayo, ngakho ke sebebhalele umongameli Emmerson Mnangagwa becela ukubana aphiwe leyo nhlonipho okusemthethweni. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Dr Dumiso Dabengwa ubhubhele eNairobi kwele Kenya izolo evela kwele India lapho akade eselatshwa khona. Abantu babuthene emzini wakhe e-Four Winds kobulawayo. Ekhuluma esesililweni e-Four Winds, umgcini zihlalo wezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi amalungiselelo omngcwabo akakaziwa, njalo isidumbu lokho siseKenya lapho imuli elokhe isalungisa amaphepha.
Hayi, amalungiselelo omngcwabo asikakwazi sisikuhle ngoba siwanikele kufamily. Ifamily yokwaziyo ukuthi wena kuhamba njani.
Ilunga lezanupf umnumzana Chinga Dube uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe udabengwa liqhawe elingabuzwayo, ethi yena udabuke kakhulu ngoba bebezwana okumangalisayo loba nje bebekumabandla ezombusazwe ehlukeneyo.
Hayi, ngizwa ubuhlungu okumangalisayo ngoba udabengwa weve kade singabantu abaseduze kakhulu isikhathi eside. Umongameli upresident ukhulumile nje wathi lo yihiro elingabuzwayo. Kutsho njalo lokho akulamtonga ongakwaziyo ukuthi udabengwa yiqhawe esibili. Hayi khona lokuqogelelwa eliyilo sibili ngemisebenzi yakhe ayenzayo.
Ilunga le-Central Committee kuZANU-PF umnumzana Christopher Mdingwa Dube uthi udabengwa liqhawe elingaphumputhwayo.
Akulandaba ukuthi abantu vele nxa bakhile ngekhaya baba lomahluko ekucabangeni lekukhulumeni kwabo ebangani bayaxabana, kodwa ngomsebenzi awenzayo ukuletha ilizwe leli kufanele ahlonitshwe ngokugcweleyo. I-national hero akuphumputheki.
Amalungiselelo omngcwabo lokhe engakaziwa ngoba isidumbu lokhe singakafiki eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umne wabo kamoyi umnumzana Sijabuliso Dabengwa laye owaya empini yenkululeko uchaze umne wabo njengomuntu owayemanyanisa imuli njalo elenhliziyo enhle, ngakho ke njengemuli balahlekelwe kakhulu.
Ubhuti mina njengangifishwa iminyaka esitshiyana ngayo, umuntu engimbone vele esengumuntu osenza izinto zakhe esekhulile. kukhona konke ngikwangifundisa lesikolo kwangincedisa izinto ngesikhathi sesibuyile ekhaya empilweni ukuthi azange sibonane ngokusesendane besihlukene nangangisiyangola yena wayeseZambia mos but ngilahlekelwe ngoba yikho konke identifa lama-problem ekhona nangimlanda ngimcele ancede.
Belivele lizalwe libangaki emulini yangeni?
Abafana bangu-4, amankazana angu-4.
Lizalelwe ngaphi wangkhona kweZimbabwe?
Mbona ngani abadala nangivede ngu-number 7. So abadala kulami angiye ngathi ukuthi bazalelwa ngaphi, but mina ngazalelwe ngu-number 6.
Kwathi-ke ngokuphela kwempi waba ngumuntu wabantu bonke eZimbabwe, hatshi emulini yenu kuphela?
Njengomuntu owayevela elwela ilizwe elwela abantu langayeze buya ekhaya waqhubeka lokhu enjalo anti wangena embuthweni wasebenza mbijana wasesekele.
Lapho esiya empini walidonsa lonke lahamba kumbe kwabanye basala ekhaya?
Ngathi vele ngesikhathi esuka yena esiya out thina abanye sasebancane sahlukuluzwa sibuze umbuzo sebancane siphathe esikolo saba lesidinga kuba ngama-criminal nesingabantwana besikolo khona kana kwahle kwalikhuya lezengqondo yokucina leyane ukuthi lawa abantu azobantu abalungileyo salandela-ke la.
Kodwa yena vele ekuphileni wayengumuntu olenhliziyo elikhulu, ngumuntu owayelenhliziyo enhle.
Umuntu owayelenhliziyo enhle, umuntu owayehlala njebele esimayila.
Kodwa phela abantu babemesaba besithi ngu-Black Russian.
Hayi, lokhu nanti vele esisotsheni uvele nxa ukhuluma labantu abancenye ngoba isotsha vele kalincenye nxa isotsha linika i-command ngelithathe lingabuzi.
Kodwa-ke esebuyele emulini esephakathi kwabantu emphakathini wayengumuntu olenhliziyo yenhle.
Hayi, sithithe emulini bangumuntu osihlanganisayo besibuthela time and again bezizwa oyimbuthano nje kwemuli sihlangane nje sixoxe sisazane sijabula lalapho kulama-problem khona wayewalungisa.
Esegulileke lapho uye kwele India abakahulumende baliphathisile na?
Ngiyakhumbula kuthiwa khona bayaphathisa kodwa bazange baphathise.
Okwakhathesi isidumbu sesifikile na eZimbabwe sebeiselelweni?
Singasuka eNairobi namuhla sisiya eSouth Africa.
Lo-ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa, umnewabo ka-Dr. Dumiso Dabengwa, esikhulume laye ecingweni ekobulawayo esililweni emzini kamufi e-Four Winds. Siphinde saba lethuba njalo lokuxoxa lomnumzana Victor Matemadanda, umsekeli empathinambo obona ngendaba zabalwa impi yempululeko, obeze khalela imuli yamufi emele uhulumende.
Victor Matemadanda, Minister of Defence and all Veterans.
Kobulawayo belivele lihamba ngani sibili?
Hayi, ngibuye lapha ngendaba yemfaka baba uDabengwa ukuthi ngakithi esishoneni kulonza ukubatha amaboko uzobamba izandla. So ngilande khonokho.
Umongameli uthumele umbiko.
I-message kamongameli was clear from yesterday ukuthi ubaba uDabengwa was a hero and njalo you remain a hero forever. That's the message.
Kuyini eselikulungisile njengohulumende?
Asingikalungisi lutho loba nxa kulungiswa kumele first bahlangane le-family bazothi i-family ibona njani labanye esebenza labo babona njani. So loko awukayenzwa because i-message yakhona yabo yisolo awukahlalwa phansi, but the process is going on.
Isidumbu sona siza nini? Sisuka eNairobi.
Into-ke izahambo yothathu msibobo. Angisoze ngibe ngama-dates but ama-arrangements are being made.
Loko umnumzana Victor Matemadanda, msekele kamphathintambo wendaba sezomfikela labalwa impi yenkululeko ebezekhalela imuli kaDabengwa emele uhulumende. Kuthi-ke amalunga ebandla lezapho labasekeli baleli bandla kwele South Africa baveze ukudana okukhulu kulandela imfa yomkhokheli walo uDr. Dumiso Dabengwa. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikhaya lamaqhawe selikhothembe sedlo kodabengwa selulahlekelwe umthwakazo omhle ulahlekelwe ngumthunzi
izimbongo ezimbabwe obhedi dube efayimpilo kamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa
usitshiyele isizungu Dumiso bekulani ukuthi uhlale lathi kancane nje sincela ulwazi kuwe uyibekile induku ebandla ulale uphumule mntana enhlabathi
loba nje bekuvele kusaziwa ukuthi akaphilanga Iningi labasekeli bezaphu kwele South Africa bathi impa yakhe ibethusile njalo ibachiye belesitholi umgcini sihlalo wezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Khalimana uthi balahlekelwe njengelizwe leZimbabwe kanye leAfrica jikelele
silahlekelwe njengeprovince silahlekelwe njengeparty silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe silahlekelwe njengamaAfrica uComrade Dambengwa akusiyo umuntu omncane ngumuntu owaziwa ngamazo omhlaba ngumuntu obelimela iqiniso ziningi izinto esizifundileyo sikhokhelwa nguDabengwa njengopresident wethu
ulutsha lwezaphu laloluthi kukhulu abakufunde uDabengwa ikakhulu ezembusazwe ezingelanzondo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi kulusizi ukuthi inkululeko eyalwelwa nguDabengwa yaphendulwa usizi yilabo abangathembekanga
Dumiso Dabengwa usuhambile wangempela ongazange wakuthola ukujabula kulelizwe lwelayo iminyaka neminyaka engaka into eduzama ukuyenza kuvuselela izaphu kodwa azange kwenzeka ngokufisa kwakho sithi lalo uphumule eqhawe lakithi imisebenzi yakho siyayazi thina uliqhawe lamaqhawe uzohlala uliqhawe lamaqhawe phumula ndlovu phumula
amalungiselelo omngcwabo lokho engakacaci njengoba isidumbu lokhu sisendleleni ukusuka kwele khinya lapho abhubhele khona
umholo oqotho leqiniso ubungayingwa ngeziwiji njengomntwana ubulimela iqiniso elingabuqedi ubunini ubumnene ubuzithulele ubulozwelo ubulobuntu
ngale studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Njabo
ubuhlakaniphile uphatha bonke abantu ngokufanayo ubungasintando kayiphikisa ubuyindoda emadodeni lanxa kulabazithi bangamadoda lalo uphumule kodwa soze sikuthole ukuphumula sikhula isikhalo esishiyele esona enhliziyweni zethu Dabengwa
Lenga kosha ke uhlelo Studio 7 Live Talk no 8 kusiyana no 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 120 AM la ku 15775 kHz Live Talk lamhlanje sikhangela imbali yeqhawe elalwa impi yokukhulula eZimbabwe uDr Dumiso Dabengwa obhubhele kwele Kenya evela kwelatshwa kwele India izolo Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uqalile lamhlanje eGwero. UChamisa ukhangelelwe ukukhethwa ukuba aqhubeke engumholi waleli bandla ngoba engekho oncintisana laye. Kodwa abasekeli bakhe abathathu lezinye iziphathamandla bazakhethwa nguZulu we-MDC ngempelaviki. Abancintisa esikhundleni sowesifazana oyedwa omele abe ngumunye wabasekeli bakaChamisa babalisa unkosikazi Linette Karenyi Kore unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lonkosikazi Tracy Mutiniri abancintisa kwezinye izikhundla zabasekeli bakaChamisa njalo ezimbili ngumnumzana Washman Ncube umnumzana Tendai Biti umnumzana Elias Mzuri kanye lomnumzana Tendai ikanye lomnumzana Tendai Biti njalo kuzakhethwa njalo unobhala jikelele webandla lenkokheli yogatsha lwabasakhulayo olwabesifazane kanye lolo National Standing Committee Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumele sikaChamisa uDr Nkululeko Sibanda yena othi uhamba kahle umhlangano wabo
Inhlelo zethu zihambe ngendlela enhle kakhulu, abantu lokhu besaphitshela beqeda ukubhalisa kulungiselelwa ukuvulwa komhlangano ngumongameli uNelson Chamisa ekuseni esenza njalo encedisana nezethekeli zakhe ezisuka emazweni athize ezimvakatsheleyo zizobona iCongress yethu. Nazongibona eziningi zangkhona sezifikile ngalesi sikhathi seziphitshela ukuthi ziyefika eGweru. Kwabakhona bake bahluphehlupheka bathatha isikhathi bese airport kodwa ngibona ngathi bonke asebefikile kweZimbabwe bebenisile konke la sebebhizi besiya eGweru ukuthi bayehlangana noZulu we-MDC.
Uvulwa lomhlangano ngobaba uChamisa kusasa, kuyini kahle kahle okuyabe kusenzakala?
Okuyabe kusenzakala ukuthi uPresident Chamisa izabe ekhuthaza amalunga e-MDC ukuthi alungiselele ukwakha ibandla elisebenza ngendlela yokukhalipha langemicabango ephakemeyo. Uthi yena akasathandi ukuthi kusetshenzwe indlela leyalo yokuthi kuthwawula amandla ngumbani owazakalayo mbani njalo olezibalo ezidlengi othandwa ngabantu nje kuphela ngumbani. Uthi yena ufuna ibandla elisebenza ngemiqondo lokwazisisa izinhlelo zabo zilokwenzakala. So ufuna abantu abacabangayo, yikho lokho ezabe kukhuthaza khona uPresident uChamisa.
Beso kuvotwa kusasa khonapho selikhetha ubukhokheli obutsha kumbe lizabukhetha ngesonto.
Ubukhokheli bukhethwa-ke ngesonto. Kusasa kuzabe kwenziwa iy'nhlelo ezifana nama-session, ama-plenary lapho kuzabe kucatshangwa khona ukuthi singenza njani ngezinto ezithize ezebandleni kulungiswe esingakuthi ngama-policy leyajela yebandla kuyiwa phambili.
Udaba lokonakala komnotho lokuphuma lamasu ekuthini ilizwe lingahlengwa njani, ludaba elizaluphatha yini kulomhlangano?
Yena ludaba luzaphathwa kusasa kusukela ngabo 12 ilanga lisemini lize lingani liyakhothama. Ngiye enye yezindaba ezabe icubungulwa yi-MDC Congress.
UMnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, lapho ke ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860, laku 15460 kHz ku short wave. Uphelezi nguchikilo bhanga kungela qembeleni liseke kulijayela emambuleni umdlalo obukhangelelwe ngabaningi abalandela umdlalo wenguqu esigabeni se-Southern Region Division 1 Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwamaqembu athile talent vision kanye lelebulawa yesithi yikho lapho kukhangelelwe ukuba kungaphuma khona iqembu elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba se-Premier Soccer League ngomnyaka ozayo elisuka kusigaba se-Southern Region Division 1. Amaqembu la adibane namhla emini enkundleni eluvevu emdlalweni weviki lesikhombisa njalo kuze kwalamula uNompembe ungela qembu eleni elise ukulitshayela emambuleni. Limpumela ithi iqembu lebulawa yesithi lihlezi phezu kwengalane elilimiklomelo elishumi lanhlanu okulinani eliphethwe liqembu lesiwu lona elizavakatshela elemotomoto ngomgqibelo. Weqembu lebulawa yesithi uTry Ncube utshele intatheli zindaba ukuba umdlalo wanamhlanje ubungekho lula.
Ade kuhlangene amadoda sisamile amandla wonke ukuthi siwine umdlalo, kodwa abantu abezidlala bo laba ade bekhona egameni.
Ngakwelinye icele umqeqeshi weqembu le-Talent Vision uMkhuphali Masuku laye uveze ukudana ngokwehluleka kweqembu lakhe ukuthola imiklomelo yonke yomithathu.
Besikhayelela ukuthola imiklomelo yonke yomithathu kodwa sithole wona lowo wodwa, sibuhlungu enhliziyweni zethu.
Iqembu le-Talent Vision lona lile miklomelo elitshumi lane ngemva kwemidlalo eyisithupha. kweminye imidlalo ezadlala kuvile esikhombisa kusigaba seZifa Southern Region Division 1 Soccer League kusasa ngomgqibelo iqembu leBinga Pirates lizemukela leBhoso 90 ngaseBinga, iqembu leMoss Rovers lizadlala lele Indlovu yanyathela ngaseChino Timba, iqembu leAjax Hotspurs lizadibana lele Kasmine ngaseChristian ngehola lechumi lambili, ukuthi emini ngehola lesithathu kudlale iqembu leArnel leToronto enkundleni efayinayo, iqembu leMainline lizamilana lele Magomo ngaseDingimuzi ngasePlumtree, ukuthi iqembu leMotomoto lizadlala lele Siwe enkundleni yeMpumalanga ngaseWange, iqembu leZPC Wange lona lizahlaba ikhefu kulimpela viki. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu imidlalo yesigaba seCastlaga Premier Soccer League ingena kuviki yethoba munemunye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo kusasa ngomgqibelo, iqembu leChicken lizemukela eleBlack Rhinos ngaseLuveve, iqembu leRentals lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium, iqembu leYata lizajana leFC Platinum ngaseRufaro, ukuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leManyika Diamonds ngaseNyamunga, ngensonto iqembu leTriangle lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseKibo, iqembu leMushwane Stars lizadlala leHarare City ngaseNational Sports Stadium, iqembu leWange lizemukela leCape United ngaseColliery, iqembu leDynamos lizadlala leNkezi Platinum ngaseRufaro, ukuthi iqembu leHighlanders lizanqikelana leTel 1 ngasePapa Fields. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Umbukiso wabasomabhizimusi lo ukuzele basiza kwabeZimbabwe asebehlala kwelemelika oweZim Expo owalo nyaka oka-2019 uqale lamhlanje edolobheni leChicago. UGibbs Dube oweStudio 7 ukhona ngale eChicago embukisweni lo. Wothi sizwe ukuthi kumi njani khona ngale. Gibbs, siyakwamukela uhlelo lethu.
Yebo PJ, kunjani?
Ya, hayi ngiyaphila. Ngamafitshane uthi fahla-fahla, kwenzakalani ngapha?
Ye, khona manje PJ okwenzakalayo ukuthi umbukiso lo usuqalisile, kulabantu nje abangcosana abafike lapha embukisweni. Abanye bafike ekuseni bebedinga ama-passport lama-birth certificates. Abanye lokho bebuya futhi bezedinga ama-birth certificates lama-passports, njalo bathakazelile ukuthi bathola khonapha. Okwakwenzakala futhi eminye ntambama kuzaba ke le business expo yabo eyabe lapho ke kulomhlangano bekhuluma beqoqisana ngezamabhizimusi. Kuthi ke sokuntambama selimathunzi kebe sokule Clash of the DJs, ukuthi uDJ babe chance ukuthi umculo okumangalisayo lapha. Siyabona ke sokuya ukuthi ke ebusuku wangkhona kube sokugidwa ke kuyabe ngazani kule mcimbi emnengi kakhulu DJ.
Ye, sebebuyile awosomabhizimusi ukuthi bazongena lomhlangano?
Ye, sebebuyile sibili osomabhizimusi abaningi, kodwa ke bebelokhu besalungiselela ukuthi baye khona ngale enkundleni lapha abafaka khona impahla yabo. So ke sebeqalisile sokuthi bayibuthelele lapho kumele bekhona. Kodwa ke sibili ntambama sokufika kuma-4 khonapho bona zani ke babe sebefakile impahla yabo eningi. Kodwa eningi yakhona iyafakwa kusasa. Kuthi ke lamhlanje babe xoxisana sibili bendikana amacebo e-business, ukuthi kambe wena xa ulecebo lakho ntshela ukuthi singenzani ukuthi sijuduke sonke.
Kulaba vele eZimbabwe?
Abavele eZimbabwe siyabona ukuthi kulo jazz signal. Uvele ngijayisane la nje khonapha emnyango sanda kufika. Kukhanya ngazani ke uzabuye ezehlabela sibili okuzwayo. Kodwa ke abavela kukhulumende kuthiwa lo nyaka behlulekile ukubuya kumbukiso lo. Okunye kwakhona bathi kwenziwa yimali, ukuthi imali ngazani ke iyasilela. So ke kodwa ke zingathi ke abakhona kakhulu abanye ngabavela eCanada, kuzobuya ke abanye abavela khonapha kwele Melika, kukhangele ukuthi kulabanye abazavela kwele Britani.
Yebo, hayi siyabonga kakhulu, sizaphinda sikuthinte kusasa sizokuthi uhamba njani kanye ke la ku live talk engxenye.
Hayi hayi, kulungile kakhulu PJ, siyabonga.
Kulungile.
Okay. It was
a Friday, my darling. Uhlelo Woza Friday livikisi lomculo wengoma zomdumo o-hip hop usiza lobuhle Nkomo odume ngegama lokuthi Mrs. K, yena-ke ecula ekobulawayo. Asizweni exoxa lo msakazi weStudio 7 u-Ezra Chisa Sanda.
Chitty, I'm a kind of chitty, I'm a udume okwamagama kututhi zathunqa osizalo obuhle ngomculo wakhe awubiza huha bangene mfana kankomo
ibizo lami lokuhlabela umsizi K elilibizo engalithiwa ngabangani bami esakhula sonke nemagwegwe ngikhula ngafunda eMthimkhulu Primary School esemagwegwe West lapho engihlala khona ngase ngisiyafunda isecondary school yami esizane high school ngasuka lapha ke ngaqedisela eSt Bernard High School emveni kwalokho ngase ngisiya eSouth Africa ukuyayenza i-degree lami
ungatholakali kwemisebenzi eZimbabwe kwenza umsizi K angene kwezomculo.
Ezomculo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Emveni sengihlangene lomnye umfowethu onguproducer owakuthiwa nguVirus. Onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala. Ngase ngihamba-ke ngarekhoda estudio kwakuthiwa iRoyal Sound. The Sound is Near okuthiwa nguVusa. Ilama album amabili ubazovuma engalikhipha ngo-2017 ngo-November. Elesibili ubashiselwa ophume lo nyaka nje 2019 kunyanga le edlulileyo u-April.
Okankomo uke wasebenza labanye bepheka umculo kodwa okwamanje usezimele yedwa.
Ngo-2014 ke yikho lapha engathatha khona isinqumo sokuzenzela ezami ingoma. Asebenza ke lapho kakhulu lo bhuti Joe Maseko lo osewedlulayo onguye owangincedisa ukuba ngikhule ngibe ngumhlabeleli lo enginguye lamhlanje. Abantu umculo wami bawamukela kahle kakhulu sibili. Ngibona lento kungenxa yokuthi lo mculo engiwenzayo uhlanganisa le hip hop lo mculo wakithi lo we-Africa wakithi lo wethu thina singabantu.
Mlayezo bani owawutshela abalaleli bomsakazo we-Studio 7 mfana kankomo.
Ngicela kuphela ukuba bengisekele bewuthenge lo mculo njalo bebuye emadilini bezosibona sibaphakulela ukudla kwamehlo. Umculo wami uyatholakala ebulenjini ku-internet ukhona kubo iTunes, Spotify, Amazon, YouTube, Tidal kanye le-Apple. Kusocial media mina nginguMsizi K ku-Facebook, ku-Instagram Msizi K njalo ku-Twitter.
Uvalele ingoma yothando wathi kwabo wagwala
uyahlakaza uthinta ngaphakathi iyophela umdume wehuha wakamsizi K usiza lokuhle inkomo phela onguye besilaye kuhlelo phosa oza Friday mpela viki emnandi igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umhlobo wenkomo zami indaba yami ngeke yeyeyele ubuthe indaba yami ngeke angeke ngeke ubuthe if I show you my heart would I be making a mistake and if I told you I love you would you stay in bed lapha kuwe ngiyathanda.
Siyambonga ke uEzra Jesus Banda ngokusinika ke uhlelo Woza Friday lapho kade kuhamba ke lo mfana lo othiwa uMsizi K lengoma zakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa oselivalelisa ngisithi libe lempela sonto elichukela nguPraxedes Jeremiah. Ngizolichiya ke ukuthi lilalele kuhlelo Live Talk. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.